Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indenzwa izano ensiza North ukudiliza imizi yabantu beyichisa bechayo gonke izalukazi belimaza labantwana. Kase ifuno waziyabona ukuthi izano siqalile ukuthoroliza abantu kwethusela ukuthi abantu bengeneliswe ukuvota ngokhetho luzayo ngo 2018.
Sekuqhamuke udlakela olunakanelwa ukuba lubangelwa ukusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo.
Ngoba imali kayikho. Kanti santi yabona ukuthi iCouncil ichacha abantu abathe emsebenzini imali yokubabhadala kabantu. Kanti ke izikweleti amalokithi wonke zigcwele. Bangathi abazimisele ukuthi babuye basebenzele izikweleti. Uyabona iCouncil kancile le ndlela zonke ukukhula lonke lolu luyaphela emalokithini.
Izakhamizi ezihlala ezindlini zikamanisipala umanisipala weHarare zikhuthaza ukuthi ngabe uyazicatsha ukuze zisebenzele. Uhlangothi lwezemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luphakathi kwemizamo yokudinga ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labenza imisebenzi yezandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekuqhamuke udlakela unakanelwa ukuba lubangelwayo kusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo yilabo abasebekhankasela ukungena ezikhundleni. Inkokheli yebandla lezanu PFA insiza North icalwa ekukhokheleni ukuchisa imizi, ukuchaya abantu kunye lokuthumba impahla zabantu abaphansi kukanduna Majaha Khumalo ngoba yena labanye bakhe bebikwa besekela ibandla le-MDC. Unompumelelo moyo sipha loludaba esensiza.
Izakhamizi zeInsiza North zihlalele evalweni ngemva kokuchiselwa imizi, ukuchaywa lokuthathelwa impahla ngabezanu PF bekhokhelwa ngabantu abaziwayo kulumango. Imizi ichisiwe, ezinye izindlu zadilika, kuthi lempahla zagecwa ngamahloka. Osekuchiye abantu bekhumbula izolo layo ebingamanga kuhle. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthe ibandla elibusayo seliqalile ubuchapha balo ngoba sebekhangelane lokhetho lomnyaka ozayo.
Indenzwa izano ensiza North ukudiliza imizi yabantu beyichisa bechayo gonke izalukazi belimaza labantwana. Kase ifuno waziyabona ukuthi izano siqalile ukuthoroliza abantu kwethusela ukuthi abantu bengeneliswe ukuvota ngokhetho luzayo ngo 2018 ngoba baza bengasela proof of resident sebebaleke imizi yabo bengasela ndawo eright ukuthi balelungelo lokuvota. So asiyithandi njengezaphi into leka yime ingaqhubekeli phambili.
Unina kaSobhuku uErnest Nxumalo kaWard 24 odilizelwe umuzi impahla zahlahlelwa ngamahloka. Unkosikazi Silela Nxumalo uthi abezanu PF bathi abathokozi ngesikhundla esiphiwe indodana yakhe sobuSobhuku ngunduna uMajaha.
Umuzi udilike kangaka nje ngenxa yesikhundla uJahana asinika uErnest. Esomsa kumathe safika satshelwa kuhle induna ukuthi hayi lokho azenza khona ukuthi uSabhuku abaziwa emahofisini laye ekhona kazange aphilise. So sekubuhlungu nxa uErnest esemukela abantu abafuna indawo umthetho ewuphiwa uJahana endaweni kaJahana. Yikho okubuhlungu kakhulu ukuthi wemukelelani uJahana kuyini asimkhulu we-MDC.
Umlisa kaWard 22 Ensango umnumzana Alexandra Mnyokeni uthe okwenzakale eInsiza North yonke lakonxumalo akukhulumeki njalo kaboni ukuthi amapholisa azakwenelisa ukuxazulula lolu daba.
Akwenzi lizela umuntu wasala ngalandle babutha and bayaluta is looting kuma zomnye umuntu nathi kusempilo khoma umfana nyana umncane angachayelwa ngikhuluma ngeze nje ngosesiqotshiwe lapha ku allocation ye social
abantu bakanduna umajaha badla luklubhu e-Insiza North imizi edlula amakhulu amane idiliziwe eminye yathiswa impahla bazithathela imizi ephahle umgwaqo oya eHarare iyachiswa kuthi abanini baxotshwa belengise izandla ngimele iStudio 7 ngise-Insiza North ngingunompumelelo moyo.
Ezinye zezakhamizi ezihlala izindlini zikamunicipala weHarare zikhala ngokuthi ngabe uyaziqatha zisebenzele ukuhlawula izikweleti zekhansili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sicelo siphuma emhlanganweni wezakhamizi ezingamalunga enhlanganiso yeHarare Residents Trust leziphatha amandla zikamunicipala ezivele kuhlangothi lwezendlu kanye lokulonda izikwelete owenzelwe eZesa Training Center. Iningi yalezi zindlu kungezitholakala emizini emidala eyakhiwa ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse ezitholakala eHighfields, Mavuku, Tafara, Chijanje, Mbare, Mfakose leminye. Umgcini sihlalo weboard ye-HRT umnumzana Albert Mazula uthi lanxa kungumbono omuhle kumele uvelele kuzakhamizi ngokwazo.
Kulungile ngoba yena nguye ozinikelayo ukuthi mina ngilesikweleti kodwa imali kangila. Kodwa ngilama izandla zami ezokuthi ngingazisebenzisa. So ngicela ukuthi ngisebenze ngibe sembhadala ngoba ungakhangela loma ezikolo kuyenzeka konoko ukuthi umzali wehluleke ukubhadala ischool fees. Abesithi hayi nxa kulo msebenzi ukhona esikolweni ngicela ukuthi linginike lo msebenzi. Ngisebenze kulokuthi ngibhadale liza ukuthi umholo wami ukusubhadala ischool fees. Ngibona licebo elihle kakhulu. Kodwa singakukhangeliyo ukuthi i-City Council ibisifosa umuntu ukuthi enze lokho. Kumele ibe yinto evela kuzakhamizi.
Unkosikazi esinathi jele ngesinye sezakhamizi esesikhulile, esihlala emzini we-Old Tafara, ungenye yenkokheli ezisebenzisana lozulu ku-HRT.
Ngoba imali kayikho. Kati santu yabona i-City Council iqhatha abantu abathe emsebenzini, imali yokubabhadala kabala. Kati ke izikwereti amalokithi wonke zigcwele bangathi abazimiseleyo ukuthi babuye basebenzele izikwereti uyabona iCity Council le ndlela zonke ukukhula lonke lolu luyaphela emalokithini kati esikothi lingana le mapustezi le ndleleni ukuthi umuntu uyabulawa lapha phoselwe lapha abolele khona apha kungalamuntu ohlakulayo kodwa ngathi abantu kababuye bazincedise bodwa uyabona abantu bekhululeke akula problem hayi ngoba uyabekwazi ukuthi ngisebenzele isikwereti sami.
Ethi lanxa belaso isifiso sokubhadala lezo zikwelede, iningi labanjengaye basebunzimeni.
Siyazama izikwelede zikone zamagetsi, ezezindlu, ama-school fees abazukulu, omalukazana abangasekho bathiya abazukulu. Sesikhulile ukuthi ubakwanise ukuthi ubagcine abantwana, ukuthi uthwale nzima uvuke busuku esikhathini sokuthi uvukulele uyisalukazi. Uvuke busuku siyadinga ukuthi uthengise amatomatisi ngibambe lapha ngethini badle.
Lomhlangano oveze sobala ukuba luyasilela ulwazi kunengi labahlala kule mizi abalezikwelede zemali enengi asebesehluleka ukuzihlawulela. Kunje ezinye sezixotshwa ezindlini lezi umunicipala esezinikeza izisebenzi zakhe ethi ngoba kuvele kuyimpahla yakhe okumele imlethele inzuzo. Ngenxa yokusilela kolwazi ngesimo sezindlu lezi inengi lizihlalele lisemnyameni lingazi ukuba asozabo okufana lokuthi ziyalotsha. Umunicipala ngakwelinye icele ekhala ngokuthi iningi lalezi zakhamizi lingazihluphi ukuhlawulela ukuhlala kizo kumunicipala lanxa lesulelwa izikwelede ngemva kokhetho lomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ngesikhathi umhlaba wonke unanza ilanga leziphepheli lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe eziphephelele kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokuswelakala kwesiqiniseko sokuthi zingabuyela ekhaya kazisoze zihlukunyezwe na. uBenedict Nhlapo siphalolo daba ise Johannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Gifty Nidza ufike kwele South Africa ngo-2007 ezodinga ukuphephela ngemva kokuba ephose wabulawa ngezombusazwe eZimbabwe. Uthi loba nje iningi lithokozela ilanga leziphephela lamhlanje, yena udane kakhulu njengoba kuze kube lamhlanje ulokhu esebenzisa iphetshana okudingeka alivuselele kabili ngomnyaka.
Nalapha kunzima because even lawo 1 hour ama-asylum ma ureporte khona uthi urenewe asylum yakho bayidabula then wakubosha vele waye uhlala oshona lapho erendela.
Unitsa uthi okunye okwenza impilo ebenzima kakhulu ukuthi le Zimbabwe isimo sezombusazwe ngasikalungela ukuthi usengabuyela ekhaya engahlukuluzwa.
Iproblem yekhaya is one. Umgabe huye vele uthosha abantu bulala abantu and hakuna i-guarantee or iqiniso lokuthi umgabe akazingabulali abantu makuthi bantu babuyile ekhaya.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Inches Asiti uthi njengesiphepheli ayikho into angayithakazelela kwele South Africa ngoba bahlangana le xenophobia emphakathini. Kanti lo hulumende usenze kwaba nzima ukuthi bavuselele amaphemithi abo okuphephela.
Ma ubuya eZimbabwe into yokucala wayakubheka njengokuthi you are an economic migrant. Awabheki ukuthi eZimbabwe khona vele a war-torn country is much better than isituation yeseZimbabwe per se.
Lo ngumkhosi ohlatshwa liningi leziphepheli zeZimbabwe kwele South Africa. Bakhona abakhala ngokuthi lamaphepha abawasebenzisayo amanye amankampani ayala ukwemukela nxa bedinga umsebenzi, kanti lamanye amabhanga ayala kubavulela amabhuku okugcina imali. I-South Africa ithakazelela ilanga leziphepheli lonyaka phansi kwesihloko esithi ngima leziphepheli. Ngalesi sihloko uhulumende uthi ukhuthaza izalwane zakuleli ukuthi zemukele iziphepheli hatshi ukuzihlasela. Kodwa asithi uthi uhulumende ukhuluma okunye ngapha wenza okunye okwehlukileyo njengoba bona balokhu behlukunyezwa ngitsho lasemahofisini kahulumende xa bedinga usizo. Ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zisebenzise ukhetho oluzayo ukuguqula izinto.
I-2018 iyabuya sonke siyohambe siyoregister ukuvota kule BVR. At least it's a different mode of registration. Ingasinikele ukuthi lama ghost voters they will not take the platform, and we push more to remove the fear that is in us to vote for the right party that will represent the right interest of the country.
Kodwa ke siphathamandla sikahulumente edolobheni leGoli okugatsha lubona ngenhlalo kaZulu umnumzana Robinson Sathe uthi njengohulumende bazama ngazo zonke indlela ukuthi iziphepheli zimukeleke.
City of Johannesburg is the only city leina migrant health desk places and ma migrants. Sibathatha serious labantu. Even the administration la isupporta immigrant health desk with seba advisor ukuthi fanele basiphathe kanjani emphakathini nalaba ku-country yethu.
Embikweni oyethulela ugatsha lwendaba zasekhaya lolu gatsha luthi luphakathi kokuqhuba inhlelo ezihlose ukuthi iziphepheli lamalungelo azo kuhlonitshwe njengalokhu okuthiwa isekelo sombuso. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Hello balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Esingakangena esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu ikhuthaza ukusungulwa kophenyo lokukhangelisisa imbangela yokubulawa kwabantu mahlayana kwele DRC. Isethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungathathi manyathelo okuvimba ukubulawa kwabantu mahlayana. Ibomba elithiywe emotweni ngabalwa becatsha abeqembule Al-Shabaab lidubuke labulala abantu abalichumi kwalimala kakubi abalichumi lathoba minembili lamhlanje ekuseni esigodlweni seSomalia iMogadishu. Uhlangothi lwezemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luphakathi kwemizamo yokudinga ukubhadalisa imithelo abaphila ngokuthengisa izitaladeni labenza imisebenzi yezandla. Umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa nyakenye wazisa ukuthi uhulumende uzathatha leli nyathelo ngozibandlela wonalo umnyaka, kodwa kuze kube namhlanje lokhu kungakaqali ukuthathwa imithelo le. Amafikitali amaningi sewavalwa njalo alokhu esebenza kawabhadali izisebenzi ngemfanelo osekubangele ukuthi abaningi bazisebenze abayibo uhulumende afuna babhadale imithelo. Ingcwethi zenotho zithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abhadalise imithelo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngoba bengelawo maphepha angafakaza ukuthi ngempela bathola malini ngenyanga. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya esixoxelayo.
Leliqiniso sibili ngoba uyazi ukuthi izana uPF iqonda imithetho eyokuhlawulisa kuphela. Indaba yokuswelakala kwemali esiphaleni selizwe i-National Treasury yenziwa ukuthi ama-companies amakhulu aqhatha abantu abaningi aletha izimali eziningi ezibhadala imithelo ama-corporate tax ama-payee eningi kakusela ama-company anjalo. So inkinga le yi-problem eyenziwa yi-ZANU-PF kwehluleka ukubusa kwe-ZANU-PF. Laba bantu laba basestradini abazama ukuthi bazincedise ama-informal traders kaso msebenzi lo ungazikhangele income yabo i-base i-minimum income yabo inzuzo yabo incane. So ngabo sibahlawulisa ngomathi babathenga ima-grocery abathenga ima-supermarket ama-furniture kabathathe imali yakhona emthilo yakhona ku-VAT ngale bengahluphani labantu abahluphekayo labo ngoba yibo abayenza ukuthi kube linkinga yakhona.
Kodwa ke bakhona abathi bona umhlaba wonke jikelele uyabhadalisa i-tax abantu ababe bekumsebenzi etshiyeneyo ikakhulu nxa sikhangele ukubana eZimbabwe bona yabo abaku-informal sector yibo asebebaningi. Ungathini wena ngalabo abathi kulungile ukuthi ba-tax?
No, iliqiniso ukuthi emhlabeni jikelele kodwa akulama-policies atshiyanayo. I-informalization ye-industry yethu thina ukugcwala kwabantu phandle emigwaqweni akwenziwayo ukuthi bafuna ukuba emgwaqweni yikuthi sekwehlule ukuthi bazize imisebenzi ama-factory avalwa. So mina ngithi mina kakukhangelisise ukuthi inzuzo yabo imi kanjani, akube ne-threshold yokuthi nxa usestradeni okokuqala akula ma-records atshengisa ukuthi uzuza imali enganani. Nxa kube lama-records kodwa kakube ne-baseline yokuthi nxa umuntu ezuza imali engephansi kwama-income levels ahambelana la bantu abasebenzayo kungabi lephelele kula kungabi le mithelo ngoba vele abasebebhadela ama-VAT liqiniso kodwa kabakho istrade ngenxa yokuthi bayathanda bangeniswa nguhulumende ongakwazi ukuba le mithetho eletha inzuzo.
Ikhona yini indlela engayenziwa nguhulumende ukuthi ayithole i-tax njengoba abantu laba bezisebenza?
Ye, liqiniso yikho phela ngisithi mina kuzakuba nzima ukuthi bayithole i-tax yakhona ngoba abantu bakhona kababhalisi. These are not formals traders. So akula ma-record. Indlela yokuzuza i-tax mnumzana ngeyokuthi i-industry mthetho wayo iphakame, i-formalization. Nxa bekwanisa ukuthi bele mthetho e-formalize laba bantu abasebenzayo ukuthi kube lama-records kuyanceda ngoba loba i-banking sibili imali bayesebefake emabhanki balekele ama-account. Kodwa mina ngithi mina umama othengisa amatomatisi ku-fort laphana e-Harare station kasuzazi izimali eningi engamkwanisa ukuthi abhadele umthelo ngapho kugcina abantu abakhe.
Kodwa yona indaba ye-tax asithi ingathathwa ebantwini ayingeke na yaphathisa ukuthi ivuselele umnotho kube leminye njalo imisebenzi?
Lelo liqiniso. Uyazi ukuthi nxa bekhuluma abathungamela ibhenki okhuphukile mlambo lapho ujohn mangule bathi bona kule mali engange-$6 billion ebhodayo kuma-informal traders kuma-informal existing ye. Into yokuqala yokuthi nxa besehluleka ukuthatha imali yakhona bayingenise kufuma monetary system emabhenki bazakwanisa yini? So amapholisi akhona kakuqale ngento eqakathekileyo kakube le ndlela zokuthi abantu bajabulele ukuthi bafake imali emabhenki ukwenzela imali khona i-serient ingene esigayweni sokwakha umnotho.
Alo ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe lezenotho obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo aphansi komanyano wenera owekhode lenhlanganiso yetajamu kasesijikile bathi ukutshengisela ekade bekuqoqile lamhla kuphanjaniswe ngamapholisa eHarare. Abasakhulayo laba baveze izolo ukuthi bazatshengisela kwamalanga amahlanu alandelayo kuqala nje lamhla besola umbuso weZANU-PF. Lamhla bathi bahambe emahofisini e-Commission yezokhetho i-ZEC eHarare ngenjongo yokuyakhulumisana lomgcinisihlalo wayo unkosikazi Rita Makarau ngamalungiselelo okhetho kodwa bavinjwa ngamapholisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenera umnumzana Tatenda Chigwada yena othi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kusasa.
Sikila uzeki siwonile i-president yamapolisa egedini. So lapho sina sithi singena khonapho omunye umfulisa wasibuza ukuthi hayi liyangaphi. So thina njengemera ngekodi yetajamuka simtshelile ukuthi sifuni ubone uRita Makarau laphana. Wathi inayi lesikhipha yini simtshelile ukuthi yebo silapho. So amapolisa vele yibo vele bayancedisa abantu from each and every office ikona ngale emera. So sibonile ukuthi amapolisa vele yibo yenza umsebenzi wabantu bemera but manje laphana umgabe uyabe uthi hayi iZEC is independent but thina sizibonile namhla ukuthi hayi iZEC ayise independent kulamapolisa agcwele kona ngale kanti ngabaqadi kona ngale.
Njengoba liphanjaniswe ngamapolisa namuhla uhlelo lwenu lolungo lwamalanga amahlanu lizaqhubeka yini kusasa litshengisela kumbe seliyachiyana lakho?
Yebo kusasa siyabe siqhubeka ngomsebenzi wethu vele kwe-peaceful demonstration non-resistance singela violence. So kusasa siyabe sihamba kuma-banking sitshela abantu ukuthi heyi nisekunzimeni. Ukunzimeni loko kuvela ngaphi? Ukunzimeni loko kuvela kuhulumende uka-Robert Mugabe ngeZANU-PF. Siyabe sibatshile ukuthi bahambe barejiste ukuvota kam 2018 abantu vele bahambe ngobuningi babo bahambe bayovota. So kusasa ngingabantu abatsha from ama-groups lawa yikodinera emtajamuka siyabe siyadresa ama-banking ngama-vendors onke mhlabeni wonke jikelele.
Hello ke ngumnumzana Tatenda Chigwada unobhala jikelele wenhlanganiso yenera sixoxelaye ecingweni eseHarare. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika.
Impi yokuthatha idolobho leMosul kubahlabuki beISIS sisiya emaphethweleni. Linhlanganiso yabahlamuki yahluthuna leli dolobho ilubhekise esigodlweni iBaghdad, kodwa sebesehlulwa abahlabuki laba njalo basele bephethe indawana ezilutshwana ngempumalanga yedolobho. Sekusele isikhatshana nje kuphela ukuthi umhlabuki wokugcina axhotshaniswe kulelo dolobho. Kodwa njengoba sebefika emaphethweleni womkankaso wabo, abahlabuki sebesiba locuku olwesabekayo kuzakhamizi zaleli dolobho. I-ofisi ye-United Nations High Commissioner for Human Rights ithi i-ISIS isibulele abantu abangamakhulu amabili kumaviki amathathu adluleyo. Imuli ezibalisa abantwana zibulewe ngabahlabuki laba. Usikhomishi wenhlanganiso ye-United Nations High Commissioner for Human Rights, uZaid Raad al-Hussein, uthi ukudubela abantwana bebaleka lezi muli zabo kambe kulamazi okusola lokhu la ngamacala ombuqazwe. Abahlabuki be-ISIS basebenzisa uZulu mathupha ukumenza ihawu lokubulala abafuna ukubaleka edolobheni leli. Ubudlwangudlwangu lobu sebufike kusibanga saphezulu. I-ISIS ikhiyela izimuli ezindlini zingela manzi lokudla itshiye amabhomba emgwaqweni. Sisebenza nzima lebutho le-Iraq kumizamo yokwehlula abahlamuki laba eMosul lokuvikela izimuli ezifuna ukubulawa yi-Daesh, kutsho omele umongameli uBrett McGurk.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Enkundleni yokukhulumisana lokulibazisana kumakhalekhukhwini e-WhatsApp sicele abantu ukuthi basithumele imbono yabo ngodlakela lwezombusazwe osoluqhamuke emaphandleni wemangweni wensiza ngenyakatho yemandebeleni. Wothani sizwe eminye yembono yenu.
Umnumzana Khumbulani ngiyabuya, yena uthi iZanu PF ayiphume embusweni ngoba ayiphathi kahle abantu. Omunye ophe umbono wakhe ngohlakela ngumnumzana Lakson Tshabuza, yena othi kuvele kusazomoshakala okunengi njengoba iZanu PF idinga ukusekelwa kukhetho oluzayo. Ubhekisipho yena uthi iyonto bevele siyilindele, iZanu PF isisiba yi-ISIS eZimbabwe. Ulitheletswe Nyathi uthi abantu beZanu balodlakela abafuni umngane. Umkhululi yena uthi liqiniso lelo. Hayi, siyabonga wonke umuntu othumezele umlayezelo esipha umbono ngokuphathelana ngendaba zethu. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu LVOA Ndebele kuFacebook njalo ukungena kuhlelo lwethu olwe Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngise Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uMandla Mpofu uthi usesipha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bahlenge leli qembu ebeselisidla imbuya ngoluthi ensukwini ezedluleyo kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City selinqotshwe emidlalweni eyisikhombisa phakathi kwelitshumi lane selidlale lonyaka, njalo umqeqeshi walo uMpofu uthi sekubone kufanele ukuba adlalise abafana abancane abalamadlabuzane ukuze leli qembu liqale ukuthola imiklomelo.
Abadlali bami abale experience esilabo sesidlalile sahlule ukuthi siwine silabo, and sesibona kufanele njengeqembu ukuthi hayi injongo yethu ukuthi singaphumi ku-PSL. But abafana abancane silabo labana kumele labo bethole isikhathi sokudlala ebayithi game time.
Iqembu leBulawayo City lihleze endaweni yethu bamune munye lile miklomelo elithumi lesikhombisa, njalo ngempela viki edlulileyo lithayele yadangethuka 1 enkundleni eluveve. Inyathelo lelilo kupha abafana abasakhulayo ithuba lisebenzile kakhulu ngoba igoli lakuqala eliqembu leli livele kumfanyana weleminyaka elithumi lathoba mnembili uClive Rupia, kwathi ujaha oleminyaka engamachumi amabili uDingani Maphosa nguye odlale indima enkulu ukuze leli qembu lihlohle igoli lesibili.
Sifuna ukukwenza kahle kahle njengoba ubona ukuthi uRubi udlalile, uDingani wangena, lo mfana omncane abadungula umsondlaye besebhentshini bengumuntu ongakwanisa ukuthi enjani angene. Mbijana bazawe bangena abafana abancane, sisiyaphambili nje ngeqembu.
Ukunqoba kweqembu leBulawayo City ngempela viki edlulileyo ukuze ngemva kokuba leli qembu bese lidliwe kumidlalo emithathu ilandelana. UMpofu uthe ukumupha ithemba elokuba ikusasa yeqembu leBulawayo City inhle kakhulu ikuba kulabadlali abambalwa abasakhulayo abavele bekade sebedlala kusigaba se-PSL ababalisa uTrevor Ndlovu, uHumphrey Ncube kanye loNozinti uAaron Ngwenya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singeke hlukani, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke udlakela olunakanelwa ukuba lubangelwa yikusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo ilabo asebekhankasela ukungena ezikhundleni, ikakhulu abezanu PF. Izakhamizi ezihlala ezindlini zikamanisipala weHarare zikhuthaza ukuthi ngabe uyaziqatsha ukuze zisebenzele ukuhlawula izikwelede zazo kukhansile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, lichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.